Ngiyayizwa imbuzo ebuzwayo lapha njalo okumqoka ukuthi uhulumende wethu usevuke inyamazana inyamazana leyi aseyivukile kasayazi ukuthi inyamazana mhlobo bani okudanisayo kakhulu kakhulukazi ukuthi lamagqwetha asebanjwa ngesandla sobunxele ungayisikho ukuthi amagqwetha sobantu kodwa ungabona lawo subamba igqwetha ukuthi lihambe laya representa iclient ulichaye ulephule akusathiyani ngalokwendulo owakusenzakala ngesikhathi esabothaka.
Likubona njani khona okwenziwe ngamapholisa ukutshaya igqwetha elilizihambela lisiyamela abantu? Kutshengiselani khonokho nje nxa sikhangelwa ngamazwe angaphandle kweZimbabwe?
The conduct of the police eqinisweni is barbaric. Kuyethusa. I-Africa yonke sesiyitshengisele ukuthi thina amaZimbabweans we can be worse than animals. We don't expect this. Actually, we sikhangelela ukuthi ku-Second Republic izinto zizabanjwa ngendlela eneyo kodwa hayi ungani isandla ukuhanjwa ngaso kumbe unyawo lunyathelwa ngaso lunyawo lunye kodwa lolu ungani solungani soluphakeme ngoba lokhu bekungazaye kwenzakala ungabona i-Africa yonke isiphakamisa amehlo ngokwethuswa yindlela uhulumende asesenza ngayo hayi ayisonto esikhangeleleyo.
Lapha ngumlando kabani ngubani sibisibile singamsola ngokwenziwa ngamapholisa?
Siyakwazi ukuthi amapholisa njengoba eluhlangothi lukahulumende, amapholisa would have expected them ukuthi konke akwenzayo akwenza under ibhana kahulumende. Thina ukuthi sithi ngamapholisa kuphela, ngoba amapholisa ayi-organ of the state, we expect ukuthi uhulumende nguye obathumileyo.
Kuyalungiseka yini lokhu sithole njalo uKadzere enzeni ngoba sisiya phambili alikwesaba na ukumela abantu abamabandla aphikisayo?
UKadzere njengoba eligqwetha eligqwethe elihlukunyezwe esandleni sikahulumende kumele asuke uhulumende. O-section 50 subsection 9 we-constitution of Zimbabwe iyavumela njalo ukuthi asuwe wona amapholisa lawo as individual kodwa singeke sikubambe as individual. Siyakwazi ukuthi u-vice president welizwe uke wa-issue i-statement esithi yena i-opposition kumele inyathezelwe wathi kumele icobodiswe njengentwala and siyakwazi ukuthi on different occasions ku-politics ku-body politics eZimbabwe inhlangothi zezanu-PFS sithi ukuthi uChamisa kumbe i-opposition kumele inyathezelwe. Ama-statements lawana they are manifesting them into action now. Okwenzakala insiza okwenzakala ematobo kuyatshengisela ukuthi uhulumende lo uzimisele ukuthi alwise abantu ngendlela ethusa.
Nje konke lokho sokusenzakala kwele Zimbabwe kulifaka kusiphi isimo lina njengamagqwetha?
Njengamagqwetha, well, thina i-duty yethu kuye court, sizahamba e-court, bazasitshaya, bazasibulala, abanye bazasala. Kodwa kuzabe kuhanjwe e-court, asingeke sekele ukusebenza ngenxa yokuthi uhulumende sevuke umbhedane, sevuke inyamazana. Uhulumende lo kumele azuke amakhwapha, lokho okwenzakala kuyinyanyisa, yinto nje elihlazo.